Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Ntulikazi 2017 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusasa lale viki sixoxisana lesikolo esiphezulu ama university lama colleges. Siphinde njalo sixoxisana labo mama labo ntanga ngolwesihlanu. Esikunanzelelayo ukuthi ama budget consultations sesiwenze akhangela isiqephu lesiqephu.
I-council yakobulawa isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi mayelana loluhlu lokusetshenziswa kwemali i-budget yedolobho.
Isiqokuqela yikuba sifuna ukudinga indlela engangenisa inhlangothi zonke zombili. Siyazi ukuba ukulondolozwa kwelizwe kuqakathekile ngazikhathi sinye thina sithi makwenziwe ngendlela engaphazamisi ibhizimusi lethu.
Abahlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgwaqweni yelizwe ama-roadblocks. Ezinye inhlangothi ezimela ontanga zithi ziyathokoza ngokungena kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo abagoqela unkosazana Bimbayishe Muswaburi lo nkosazana Fadzai Mahere. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sile yakobulawa isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi abasakhulayo abesifazane osomabhizimusi abezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo mayelana loluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yedolobho yomnyaka ozayo. Kusasa abakhangelele ukukhulumisana labamakolishi emfundo yaphezulu eLarge City Hall. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo esiphalo ludaba ngugcweleyo ekwabulawayo.
Kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo kuze kuyofika kunyanga ezayo, abekhansili yakobulawayo balohlelo lokuhamba bethapha imibono yabantu mayelana loluhlu lokubuthanisa lokusetshenziswa kwemali yaleli dolobho ibhajethi yomnyaka ozayo. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi uhlelo luqhubekela phambili kusasa.
Idolobho lakobulawayo lihambisa uhlelo lokuxoxisana lezakhamizi lilungisa ibhajethi eka 2018. Impela viki singene emalokitshini kumawadi sakhuluma lezakhamizi. Kusasa lale viki sixoxisana lezikolo eziphezulu ama university lama colleges. Siphinde njalo sixoxisane labo mama labo ntanga ngolwesihlanu.
Ukhansila ka ward 18 emagwegwe unkosikazi Consilia Mlalazi uthi ukukhulumisana lezakhamizi mayelana lebudget kuqakathekile njalo isiqinti sakhe sikhangelele ngokuthuthukiswa kohlelo lokuthwala kwezigulane lokucitshwa kwemililo.
Silubona luqonde kakhulu ngoba kakula muntu ngitsho loyedwa ocatshelwa yikho. Wonke muntu siyamqoqa thina ukuthi wozanini lizikhulumele libone lapha sincedisane lapho esehluleka khona. Lalapha elifuna ukuthi silungisise khona lokuthi nxa sikhuluma ngebudget singayibamba njani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Josephat Mzacangulube uthi ukukhulumisana ngesikhwama sakobulawayo semali somnyaka ozayo silenguquko. Uma uhlelo lokuthathu ekhulwini lwemali ezahlawulwa ibuyele ukuthuthukisa amalokitshi ayabe ehlawulile kungumqondo omuhle uma kuzalandelwa.
Into eyenzakalayo ngale bhajethi kulomehluko omkhulu njalo kule nguquko enginanzeleleyo ukulokhu abakwenzayo. Xa ngikhayeleli ama-3% abakhuluma ngokuthi imali zonke ezabhadalwa ngabantu ama-3% abazathatha la baphendukise back kuzoncedisa njalo ukudevelopha ukuthuthukisa iwajina le eyabe ibhadele ngama-3% kuyinto enhle nxa yokuthi yinto ezaphumeleliseka yibo abesikhasile kungabi yinto abazayenza kuphela ukuthi banonise ezabe izikhwama kuphela. Siyakubongela khonokho.
uthi isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe kuhle uhlelo lukhona kodwa kuyize ngoba bavame ukukhulumisana loZulu kodwa bengalandeli izinqumo ezivela ebantwini.
Siyakwazi nje bayenza nje ngesikhiwa bathi formality ukuthi kudlule bengabanjwa ngumthetho ukuthi waye bengabusa ngabantu kodwa siyakwazi abasozibe kulandele uma sikhangela nje ile turn up ebakhona kuma meetings lawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane loMaphosa ethi ikhansili ayivamanga ukulandela izinqumo zabantu.
Kulosizi ukuthi budget consultations yenzakala but singakhangela vele kaningi ningi kuyahlala kusiyadinga imbono yabantu kodwa kukalutshwana ukuthi okuvele ebantwini kube yikho okulandelwayo zathi oluthi bahamba bedinga ama-views abantu beqede lapho beyithengelana izimoto i-service delivery ibilokhu iphuwa. So mbona ngazathi up and until kuze kutshintshe from i-conduct yabo abantu be-council labo council bangaze beyenza ama-consultations yawenza siwafaka ama-views ethu the central government anje yokuvuza i-approve.
Ngempela viki abantu abangenela imhlangano emalokitshini basole kakhulu ukungasebenzi kuhle kwe-council bethi lokusilela kwemali ezweni sekubulele ukusebenza kwe-council bethi lezi sebenzi kunye lama-councilor akobulawayo abahlukane lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Abohlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgaqweni yelizwe besithi lokhu kuphazamisa umsebenzi walolu hlangothi oluthuthukiswa ikwanda kwezethekeleli. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe iziphathamandla zalolu hlangothi emhlanganweni lentatheli izindaba wokwazisa ngesimo somsebenzi kiwo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Tourism, umnumzana Thich Wingwiri, utshelele umhlangano ukuba udubo lokwanda kwamapholisa emigwaqweni luqhubeka luphazamisa ukungena kwezethekeli elizweni.
Fortunately, we attended the meeting about 2 weeks ago, which was a meeting
sike sangena umhlangano kumaviki amabili edluleyo lapha phathi ntambo ababalisa obona ngokungena kwezethekeli kuleli uDr Walter Mzembe obona ngezenzakala elizweni uDr Ignatius Jombo kanye lo deputy commissioner uMadibili. Uhambe kuhle mpela umhlangano lo wavunyelana ukuba wenziwe omunye njalo omkhulu kumaviki ambalwa azayo. Isiqokuqila yikuba sifuna ukudinga indlela engangenisa inhlangothi zonke zombili. Siyazi ukuba ulondolozwa kwelizwe kuqakathekile ngazikhathi sinye thina sithi makwenziwe ngendlela engaphazamisi ibhizimusi lethu.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli izindaba esebenza izimele upha umbono wakhe phezu kodaba lokwanda kwamapholisa emigwaqweni yelizwe.
Kabasoze ababuye futhi abantu abahlangana lamapolisa ebahlukumeza emgwaqweni lapho. Amapolisa akasoze akuzwisise ngoba ayathunywa ngamabhosi abo ukuthi bayosebenza bethatha imali. Singakwazi ukuthi amabhosi akho azuzane kumali ezivela kuma roadblocks. Imali zakhona sekwenza njengani vele kaziya ku-treasury izihamba emapoliseni vele kumabhosi kumashefu.
Umoya uthi munye kuphela umuntu ongakumisa lokho onguyena olamandla akhona.
Lokhu akusoze kusize ngoba into yonke enzakala lapha eZimbabwe kundaba ze-security. Umuntu ongakhulumayo alalelwe nguRobert Mugabe. Manxa uMugabe ethulizwi, abapholisa laba azabe lokhu ihlukumeza ama-tourists emgaqweni.
AbeZimbabwe Council of Tourism bathi bakhangelele ukuba izophathisa leyo mihlangano abayingenayo ukubonisana ngalolu daba lwamapholisa emigwaqweni. Abenhlanganiso le bathethele lithuba ukwemukela ngenjabulo isinqumo esithethwe umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukumisa imizamo yabezimra ukubahlawulisa imali yomthelo weVAT ekudleni lokunathwayo okwathengiswa ngabakulolu hlangothi phakathi kuka-2009 lo-2015. Ngaleso sikhathi iningi labakulolu hlangothi babesala ukuhlawula lomthelo bethi ngoba abezimra babengacaci ukuba basekelwa yini njengoba lo mthetho wawungekho owawubapha lawo mandla ekubekweni kwawo nyakenye kulapho abamankampani aphatheke kwezokwethekelelwa kwelizwe aqale khona ukuhlawula, kodwa bezimra sebengabafuna ukuba abakuhlangothi lolu bahlawule lumthelo weVAT kubuyelwa kumnyaka ka-2009, okuyilona daba osolungenelwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Lokhu kumunyethwe encwadini eyalotshwa mhlaka 18 kuyona le inyanga kaNtulikazi, iqondiswe kumphathintambo wezokungena kwezethekele eZimbabwe uDr. Walter Mzembi, lapho umnumzana Chinamasa ekubeke sobala ukuba abakuhlangothi lolu mabangahlawuliswa leyo mali esifunwa ngabeZimra. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa sebesesabela ukuthi bangaqala ukuhlaselwa edolobheni leJohannesburg kulandela uhlelo lukameya weJohannesburg umnumzana Mashaba olokudubula abantu ezitezi ezingela baninizo kulelo dolobho. UMashaba umemezele ukuthi lezi zitezi zithunjwe ngabantu bokuza, ngakho ke ufuna ukuzithatha aziphe izizalwane zakwele South Africa. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlelo lukameya Johannesburg umnumzana Herman Mashaba lokuzingela izitezi ezingelabaninizo ngobe sithi zijunjwe ngabantu bokuza selulethe ukwesaba okukhulu kuzalwane zakwamanye amazwe. Ngemva kokutsha kwesitezi ebesihlala abantu ngokungekho emthethweni eJohannesburg kumaviki edluleyo, uMashaba wethe siyaba kwamanye amazwe omlando wokuthumba izitezi edolobheni eJohannesburg wafunga wagomele sithi ufuna baphume baphele kuleli dolobho.
The city of Johannesburg belongs to the people of South Africa. This is the
idolobho leJohannesburg ngelabantu bakwele South Africa. Lesi isiqalo sokukhulu esiza kwenza ukhipha ngodliki abantu laba abakulezi zitezi. Izitezi ezedlula amachuma isishiyagalombili zithethwe yilaba bantu. Begcina abantu bethe simene esibi, bengabhadali, beguqula idolobho lethu belenza imikhukhu bona abantu bethu bengelandawo zokuhlala.
Kusukela leso sikhathi sekududulwe abantu ezitezi ezimbili, kwabotshwa bakwamanye amazwe abaningi okuthiwa abalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Leli nyathelo selithakazelelwe kakhulu liningi labakwele South Africa besithi ngeke bathathelwe idolobho labo ngabakwamanye amazwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqaputho Mabhena uthi amazwi waMashaba lezenzo zakhe kuyingozi.
Umoya wesikhathaza kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi udlame lungabuya luqhubuke, izalwane zeSouth Africa sezisukuma zichaya abantu bokuza. Thina ke njengeZimbabwe Community in South Africa siyazixheka inkulumo lezo ezenziwa ngumeya.
Le yinto esigcizelelwe ngomunye weZimbabwe umnumzana Mpiezwe Nare uyisiphathamandla sebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe.
For him umuntu oseofisini njengameya abuye phandle emphakathini akhulume into enjengayona leyana, it's reckless. Une influence enkulu emphakathini. It's just a disaster waiting to happen. Ngiyabonga.
Umgcinihlalo wenhlanganiso lwamalungelo abomama beZimbabwe kwele South Africa unkosazana Victress Matutu uthi akumangalisi nxa izenophobia ingaqhamuka lobanini.
Iziphakamiso zikasodolobho wedolobho laseGoli umnumzana uHerman Mashaba ezokuthi abokufika kuleli kumele bancitshe indawo zokuhlala babuyiselwe emazweni abo okuzalwa zingaba nomthelelo omubi kakhulu. Ngoba sizingenza izizalwane zakuleli ziqala udlame olubhekiswe kwabokufika osokungenza sicine sibone okwake kwenzeka ngo-2008 ngezonophobia, ikakhulu nxa inkulumo ezinjalo ziphuma emuntwini ohlonipheka njengesodolobho.
Abanye bathi bethuswa ukuthi inkulumo kaMashaba ilandela eyomsekelo kamphathintambo ogatsha lwezamapholisa osanda kukhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zithathe amanyathelo ngabakwamanye amazwe asebethumbe idolobho leJohannesburg. Ngesikhathi-ke kutshengiselwa kwezalwane zakwele South Africa ezifuna izindlu lemisebenzi sekusenzakala phose viki zonke, iningi-ke labeZimbabwe bathi besabela ukuthi loba nini kungahlaselwa bona njengembangela yokubangela lezinhlupho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngabasakhulayo asebedinga ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amacele amabili alwisanayo kwele Libya akhangelelwe ukusungula inkulumo zokukhumisana umlotha kulobelwane sivumelwano sokumisa ukulwisana ezilawulwa ngumongameli Emmanuel Macron wakwele France. Kumbe lengozi yokudilika kwesakhiwo somhlekaniswa edolobheni le Mumbai kwele India kwafa abantu abathathu kwalimala abambalwa abanye bebikwa belokhu bengakahlengwa phansi kwenqwabanqwaba yalengozi eyenzakale lamhlanje emzini weGatopa. Ekuqhubekeni kodubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe, indlela yokusebenzisa umakhalekhukhwini ekubhadaleni indleko loba izikwelede isiyamukelwe ngabaningi kodwa abayisibo bonke abayijabulelayo indlela. Abantu sebesebenzisa umakhalekhukhwini ukwenza phose yonke imisebenzi eyayisenziwa emabhanga efana lokuthumelana imali, ukubhadala izikwelede kunye lokugcina nje imali umuntu esendlini. Ingcwethe ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi imbadalo yokwenza lumsebenzi yiyo ekhama abanye ibenza bengathakazeleli ukusebenzisa omakhale khukhwini.
Ama-charges akhona kwezinye isikhathi maningi kakhulu nxa usenza ama-transactions. Kodwa laye uhulumende usengene uthi athole imali leyo ngoba use-charge tax i-5% may 5 cents tax nxa usenza ama transactions wona lawo.
Ukutshela uthi kumele kube lendlela zokuvimba ukuntshontshelana imali ngabayabe besebenzisa incingo ezingayisizo zabo.
Njengoba indlela le isisetshenziswa kakhulu, so kumele kube lama security measures aqinileyo ngoba kungenzakala sibili ukuthi ugogo wasemakhaya enganika umfana ifone ukuthi enze i-transaction ahle yena antshontshele imali. So kumele kube lama security mechanisms amaningi kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi izimali ezizangkhona ezidlula ngama channels lawa seziningi kakhulu ukuthi ukuqilwa sekungani kwenzakala. Ingingazuthi ama-reports akhona maningi okungakanani, kodwa siyakwazi ukuthi kulabantu abasebeqila abanye besebenzisa indlela lezi ezama-mobile phones.
Kwesinye isikhathi umuntu nxa efuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukubhadala kuba nzima ngoba kungela magagasi. Kesizwe imbono kamnumzana Dumisani Nkomo ocubungula ezombusazwe.
Kodwa inkinga iba khona nxa kungela network okokuqala. Okwesibili, uyathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu abanelisi ukuthi bathole i-cash. Ikuliqhinga sibili elihle uma ilizwe lonke nje lisebenzisa bathi ngesilungu i-plastic money. Kodwa abanye nxa bengavumi kuba nzima kakhulu. Kuba kuhle njalo uma ama-network ehlala isebenza. Kodwa uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ikakhulu kuzesi akubhadaleki kuhle ngoba kwesinye isikhathi babe sithi i-network yabo i-down. Kodwa liqhinga elihle sibili uma ilizwe lonke lisebenza kahle.
Bakhona abangakakwemukeli ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukuthenga kumbe ukubhadalela indleko zabo. Umnumzana George Ngiwane olwela ilungelo lezisebenzi upha umbono wakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi abakakwamukeli lokho. Kungani? Ngenxa yokuthi into leyazi akufuni ngakuthi i-economy yethu iphansi kangaka. Ngikuyokwenza kanti yafosa ukuthi yenzani khona okokuphela la mali ifuna lingafuni. Kusuka ngoku imadlana khona okokhona abantu uyawufuna ukuthi lawo kumbuthele kuyimali ukuthi abanye emzini lapha emakhaya lapha abantu abasebenzelayo abanye. Awungeke wamthola ukuthi yenza i-mobile banking yakutransfera kuphi ngaphi. So i-economy yethu ngesimo yiyo khona.
Ngobuzima abantu ababhekana labo emabhanga ukuthola imali yabo sebebanjwa ngamandla ukusebenzisa indlela yabo makhale khukhwini osokubone amankampani abalisa iConnect, Net1 leTelecel esiba lenzuzo enkulu. Ezinye inhlanganiso ezimela ontanga zithi ziyathokoza ngokungena kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo abagoqela unkosazana Bimbayishe Muswaburi lo nkosazana Fatsai Mahere. Umswaburi uveze ngeviki edluleyo ukuthi uzancedisa kukhetho lokudinga ummeli webulawayo South edalele ephalamende ukuthi uMahere yena uthi uzancedisa eMount Pleasant eHarare. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abasakhulayo njalo ekhokhela ibandla lakhe le-Federal Democrats of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni, yena othi bayajabula ngokwenziwa ngababili laba.
Ngibona kuyindlela eqondileyo enhle kakhulu kwabasakhulayo. Ngikhuthaza futhi ukuthi sokungathi intsha ingazisondeza ibuye phambilina, ingabi novalo, ingayisabi, izinikele isebenzele isizwe sabo, ngoba kuyifanele ukuthi intsha izinikele, ngoba sikhuluma okwamanje intsha yiyo ehlukumezekile kakhulu kunanabo esingathi thina ezinkokheli ezikhona esesingathi sezikhathele sezize zingasela mbono wakusasa ukuthi sezingenzani, ngoba sezizamile yonke imizamo yabo, le mbono yabo isilahlekile, sebephelelwe ngamacebo. Kodwa intsha basesele ingqondo ezintsha, abanye ngabasavela ema-university, abanye bavela ema-college, abayenze i-economic, abafundele ngezokuqeqesha ngendlela ezijiyeneyo ezingathuthukisa ilizwe. Ikakhulu ngathi Mswaburi singathi imtshayela ihlombe lokumnika isibindi njengentsha esakhulayo ukuthi hayi, njengomuntu wesimama akhombisa atshengisa abanye abantu besintombazane labo esimama ukuthi hayi, omama labo bakhona ukwenza umehluko lotshintsho elizweni kuphela uma bezinikele.
Kubandla lakho seliqalisile yini ukukhetha abazancintisa?
Njengathi thina ebandleni le-Federal Democrats of Zimbabwe sisebenza gadalala, namanje sisilawo kakhulu ama-candidates angomama, ngoba sithe thina sifuna ukuthi ama-candidates ongomama abe yiwona azaba manengi ukudlula awesiyuthi. Kungani sitsho njalo? Sizama ukutshengisa isizwe nomhlaba ukuthi omama mabangathathelwa phansi, bebonakale angani ngomama bokugcina izindlu kuphela, ngoba abantu abaningi bakhona ukuthi omama ngabantu bezindlini kuphela. Kukanti ungabona umama esenelisa ukugcina indlu, yikuyini okungamehlula ukuthi agcine isizwe nokuthi atshengise isizwe ukuthi engakhona ukuthuthukisa isizwe? Ngoba umuntu ongumama ngaso sonke isikhathi umuntu ohlela izinto zakhe esingathi ngomanager bezinto zonke. So we are moving forward Inkomo, sesinabo omama abazimisele abazakuma ekhethweni kuma-councillors nakuba ngama-MP. Sinabo Inkomo.
Hello ke, ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo engwebandla le-Federal Democrats of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ukwehlula amalwecaja awe-ISIS eMosul kujabulisa abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, ngoba kutshengisa ukuthi amalwecaja anje alakho ukwehlulwa. Ukwehlula amalwecaja la kwenziwa yikuthi kwakulosekelo lwamazwe angamajumi ayizikhombisa lantathu 73 akumanyano obizwa ngokuthi yi-Global Coalition to Defeat ISIS. Amabutho akwele Iraq esebenza kahle lamanye avela emazweni la asebenze gadalala ukuze anqobe amalwecaja la. Umnumzana Brek Magaki omele ilizwe leMelika kumanyano we-Global Coalition to Counter ISIS uthi impi kayikapheli loba nje amalwecaja la ayehlulwe. UMagaki uthi amabutho akwele Iraq esekelwa ngavela emhlabeni wonke jikelele aselungiselela ukulwisana lamalwecaja la endaweni ezinjenge Tel Afar, Hawija le-Alqom. Uthi ilizwe leMelika lizasekela le-Iraq zonke isikhathi ukuze behlule amalwecaja e-ISIS. Uthi ukubasekela kwabo kwenze ukuthi banqobe amalwecaja awe-ISIS edorobheni leMosul, lapho amabutho awe-Iraq abencedisana khona nawe-Peshmerga lamanye avela emazweni ajiyeneyo. UMagaki uphinde wathi bazancedisa abantu ukuthi babuyele endaweni zabo lapho basuswa khona ngesikhathi sempi. Uthi baza kwenza lokhu bencedisana lenhlanganiso yemazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations lohulumende we-Iraq. Uthi sebencede abantu abafika izigidi 1 million abathole ukudla okuchiyeneyo lokunye okuzakwenza ukuthi baqalise ukuvuselela imizi yabo iyabhidlizwa yimpi yomvukela. Uthi okunye abakwenzayo ukuthi kuvuselelwe izigodlo zamapholisa njalo kudingwe amapholisa amatsha kususwe omaqhuphula abafakwa ngamalucatsha e-ISIS kufakwe umlilo kagetsi kufakwe amanzi kulungiswe izambuzi njalo kukhitshwe izitina lokunye okwadilika ngesikhathi sempi. Uthi kwele Syria kule nkemenkeme yendaba ngoba akula hulumende abangasebenza laye.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Awili yansamu kumansoti jesi mbabu wakumalawi anyamatame na kutipata chile mbikito
madiba ngita ku imba nyimbo madinyoza madibuda ku disambula diebu disiti ngafewe mukaula chifuba itendi esi muti masula ziri benchito boti
tinagumana pa WhatsApp
ndika siyu
tinagumana pa WhatsApp
ndima
Tinagumana pa WhatsApp
ni bamboa
Tinagumana pa WhatsApp
ni maiwa
Tinagumana pa WhatsApp
sisi dikuza
Tinagumana pa WhatsApp
Areke anene tabwela divine ola kidwale divine mawa kipita kujipata ineni makukonda nilibe na zonchito kudisi na kuone niwe wanga dale Zanga ndizako, ea telumane, tiene mumpamba, nipempe ndikupasa.
Tinagumana pa WhatsApp.
Ndikasiyu.
Tinagumana pa WhatsApp.
Ndimamunayu.
Tinagumana pa WhatsApp.
Ndibamboa.
Tinagumana pa WhatsApp.
Ndimaiwa.
Tinagumana pa WhatsApp.
Sisi tikuza.
Tinagumana pa WhatsApp. Olo mundi seke, olo mundi nyoze, kangada kapeza, pa group WhatsApp kompaba, lina sankandeka, nandilo layeka, kanali ka pasty, panoni ka fiancy, nandilo njeze baby, suta disia, mpaga na kale, zili benchito, tinagumana, pa WhatsApp, di antiwa, tinagumana, pa WhatsApp, Agazi anga tinagumana pa WhatsApp ni amuna anga tinagumana pa WhatsApp ni dadiwa tinagumana pa WhatsApp ni mamiwa tinagumana pa WhatsApp
ikagani batapo ni mangomba bobo ndadindi kuma sobo kwanza ngazi mashubu kujambula ma pose tumizila na zitus zima WhatsApp calls Inegunti masi, ndivalo la kuchezera, olo kukuzizira, maheta mukuchevera, kutega ndizaga kwatira.
Tinagumana pa WhatsApp.
I'm Regus.
Tinagumana pa WhatsApp.
Ndimamunayu.
Tinagumana pa WhatsApp.
Ndibamboa.
Tinagumana pa WhatsApp.
Ndimaiwa.
Tinagumana pa WhatsApp.
Tinakumana pa WhatsApp ingoma imnandi lizwile ke ihambelana xathu leka Ja Preza kodwa ke lo ngu Young Sam ehamba lo DJ Zimbabwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Icouncil yakobulawa isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi ngodaba lweluhlu olokusetshenziswa kwemali ibudget yedolobho. Abo hlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgwaqweni yelizwe ama roadblocks. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje igama ngo Chris Gande lilali.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvikana 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.